Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhlaka 16 Ncwabakazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje omele ilizwe lemelika eZimbabwe ukuthi kunenge okwenzakala kwele Zimbabwe abangakuthandiwe.
Violence of August 1st, the deaths of six people in the streets here, the intimidation of opposition polling agents.
Udlakela olwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi ngokunye okusikhathazayo thina njengemelika.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi okunye okwenza ukuthi linqotshwe kukhetho olusanda kwenziwa eZimbabwe yikugcwala kwabantu bokuza emathebeleleni.
Abantu abaningi ngakhangela ipopulation out of 100% ngathola ukuthi 10% abantu balabona balezitenda balezindlu ngabantu vele abangayisibo balapha ngabantu bokuza.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zikholisa okumangalisayo kumcimbi weZimfest.
Ha, bekumnando kunye kuphithizela abantu ade befika inkulungwane ezinhlanu. Abantu bevelela abanye bevelela eManchester, abanye eScotland, abanye eLeeds, abanye khona eLondon.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Omele ilizwe lemelika eZimbabwe uthi kunengi okwenzakala kwele Zimbabwe oba abangakuthandiyo. Umnumzana Brian Nicholas wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo mnumzana eMasomnangagwa esigodlweni sikamongameli welizwe eHarare. UPrasetis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
UNichols utshele intatheli zindaba ukuba umhlangano wakhe loMnangagwa uhambe kakuhle ngoba bephathe kabanzi okwenzakala okwamanje elizweni kanye lokwenzakale ekuqaleni kwalenyanga kaNcwabakazi ilizwe limelele impumela yokhetho.
Violence of August 1st, the deaths of six people in the streets here, the intimidation of opposition polling agents.
Udlakela olwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi ukubulawa kwabantu abayisithupha betshengisela emigwaqweni, ukuhlukunyezwa kwama-polling agents amabandla aphikisayo, ukuhlukunyezwa kwabantu emalokitshini aweHarare nokunye okunenginengi ngokunye okusikhathazayo thina njengemelika njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abafana labe-Human Rights Watch. Kunje sethule imibiko yokusola konke lokhu, omunye umbiko simanyene lamazwe awe-European Union.
UMnangagwa ubikwa ephe isiqiniseko sokuthi uzinikele ukuhlonipha amalungelo abantu kanye lokubona ukuthi ilizwe liyalondoloza ukuthula lenhlala kahle kaZulu. Laye uNichols ngakwelakhe icele wathembisa ukuba elemelika lizinikele ukuphathisa eleZimbabwe ukuthi libe lombuso wentando kaZulu. Njalo inkuthazo enziwa nguMnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, kumele isekelwe ngezenzo hatshi ukuthi ibe ngesemlonyeni kuphela. Edabeni lokuguqulwa komthetho wezijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngelemelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act ZEDERA, uAmbassador Nichols uthe lo mthetho usuguqulwa sikhuluma kanje kusiya ngokuthi umumo weZimbabwe uza kuqhubeka ukuquka lawo. Ethi inkuthazo kaMnangagwa loChamisa iyathembisa ukuba konke kuzahamba kakuhle elizweni. Uqhubeke ethi uMongameli Donald Trump welizwe lakhe kanye lonobhala jikelele obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Mike Pompeo, bazinikele ukuthuthukisa ubudlelwane leZimbabwe nxa lingalandela iziqondiso zomthetho weZidera. U-Ambassador Nichols ulandule imibiko ethi iMelika isekela amabandla aphikisayo esithi elakhe ilizwe lisekela umbuso wentando kaZulu ohlonipha amalungelo oluntu lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze abantu babe lenhlala kahle. UMnangagwa yena uncome uNichols ngokuthatha inyathelo lokuhlangana laye ukuze bakhulume bekhangelene. Yena uNichols azizwele amanyathelo athathwa nguhulumende wakhe ukulondoloza ukuthula elizweni ngemva kukhetho.
We were able to share his views and my views on the current situation in the country. and we are moving forward as a country.
Sibe lomhlangano ohambe kuhle kakhulu sibonisana ngesimo esikhona elizweni esipha imbono yakhe lami ngisipha imbono yami ngakho ke siqhubekela phambili njengelizwe njalo ngithembisa ukuthi sizaqhubeka sibona ukuthi uZulu waseZimbabwe uvikelwe njalo kulokuthula elizweni sijumayela ivangeli lokubambana lokuthula
and we would want our people yourselves to be peaceful, to convey the message of peace, tranquility, and the unity.
Ukuze kube lentuthuko elizweni kumele kube lesimo sokuthula abantu beqelesile besihlukana ngemibono kodwa bengajikijelani ngamatshe
laloba eleZimbabwe liqhube ukhetho ngokuthula udlakela lusuke lwaqhamuka ngemva kwalo kwaba njalo lokuhlukunyezwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo endaweni ezimbala zelizwe osokubangele ukuthi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zomhlaba zisole uhulumende kaMnangagwa besithi akalaqiniso ngenkuthazo yakhe yokuthi uzinikele ukulondoloza ukuthula lenhlala kahle kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedis Jeremiah.
Siloke sikudaba olufanayo umthetho ndaba ukhangelelwe ukuthi uzathonisa udaba lukamnumzana Tendai Biti lamdla. UBiti wethezwa icala lokumemezela ukhetho isikhathi singakafiki. Kusanjalo umnumzana Kumi Naidu unobhala jikelele wenhlanganiso elula ilungelo loluntu ye-Amnesty International uthi bafisa ukukhuluma lohulumende omutsha kweleZimbabwe ngokuthunjwa kwamnumzana Itai Dzamara labanye. Abebandla leMthwakazi Republic Party bathi bafezile inhlonso yabo yokuncintisa kukhetho olusanda kuqhutshwa eZimbabwe loba nje behlulekile ukunqoba amanye amabandla. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abebandla leMthwakazi Republic Party bancintise ekhethweni ezigabeni ezibalisa inkabazwe wobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South. Umkhokheli waleli bandla uncintise edinga ukuba lilunga ledale lePhalamende eMatopo bethi akusizi ukuma njengomongameli ngoba ukhetho lolu bevele bekwazi ukuthi alusoze lwaba lempumela ezasuthisa umphakathi. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Njabulo Ngwenya uthi impumela yokhetho iyabajabulisa loba nje inani lababhalisela ukuvota liphansi komthwakazi.
Thina njengeMthwakazi Republic Party sikholelwa ukuthi ivoti le ibonisile impela ukuthi ama results eGugurawundi aseqala ukumanifesta ezigabeni zakithi ngoba ungananzelela kuregister abantu abalutshwana kakhulu uma kuqathaniswa lenani labantu ababalwa kusensus eMathebeleland. Lokho kutsho ukuthi abantu abavotileyo lapha kayisibo bantu bakithi ngoba abantu bakithi lapha desihamba khona bebesitshela ukuthi kasiregistanga ngoba besingakwazi ukuthi sizavotela yiphi phakathi kwawona lamabandla aseHarare.
Ethi ukungena kwebutho emphakathini bekusobala njalo bebelesandla esikhulu kulolu khetho olusanda kwedlula njalo sesibuswa ngamasotsha.
Sithe sisukukhuluma lokho abantu bebengasizwisisi ukuthi amabutho alesandla kulolu khetho sithe lanxa sizama ukwenza umhlangano wethu sitho laphana sabona amanye amapolisa lawo kuthiwa i-riot egqoke amajambo e-army sakuraiser lokhana sanotify abantu ukuthi no laba abantu abalapha kayisiwo mapolisa yi-army. So ilizwe leli vele is under military rule sesi under fully blown military rule manje sesibuswa ngamasotsha.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi kunengi okubangele ukunqotshwa kwe-MRP lapho abakade beme khona.
Ukunqotshwa kwe-MRP lokhu kwenziwe ukuthi khona khona baphuzile ukukhankasa le brand i-marketing abazange baba le strategy ukuthi bengayipheka njani into yabo. Two, abantu bakithi vela besintwini kabasekho kobulawayo ngakhangela amalokithi la sekhona yakhwayo kulabo Mbundane kulabo Country Park kulabo Phumula South kulabo Parklands East abantu abaningi ngakhangela ipopulation out of 100% zathola ukuthi 10% abantu balabana balezitenda balezindlu ngabantu vela bangayisibo balapha ngabantu bokuza so ukunqotshwa kukamthakazi I think sokumele ukuthi ebele agenda enye entsha ezayidriver ebantwini khona ezakwanisa ukuthi ebambe bonke abantu abahlala kobulawayo
umnumzana Brighton Sibanda obemele iMthakazi Republic Party eBait Bridge uthi ibandla leMRP aliphumanga kahle kukhetho ngoba bebengela imali yokukhankasa kuthi iphepha lokuvota belibuvilibana njalo ukhetho lwaba lokudlilibezela okuphezulu libandla elibusayo lincedisana lebutho
Impumelelo iyehle kakhulu ngokuba okuqala isikade singela ama resources ayeneleyo ukuthi sifinyelele zonke indawo zikamthwakazi okwesibili even I ballot paper beyingakhanyi beyenzwe nge black and white abanye abantu kade bengakwanisa ukuthi bethole icandidate ku ballot paper okunye sicabanga ukuthi sarikwa because ama figures angkhona aphose efanane ko wonke ama constituencies mina nga contest the Bait Bridge West ngathola 205 indawo enjengenkayi sibe sesithola 100 and something mina I believe ukuthi kule mates ezadlalwayo ngezekhi kanye lezano PF
umnumzana Mqondisi Ndebele ongumgcini sihlalo jikelele weMRP uthi umthwakazi ebengabhaliselanga ukuvota njalo kukhona abakuvunileyo
vele iningi labantu bakomthwakazi kade lingarejistanga ukuvota kodwa ngokukhangela futhi ngibe senginanzelela ukuthi kuningi thina esesikuvunile kuwona la ama-results lokungena kwi-election ngoba abantu abaningi sibabonile and i-international recognition siyitholile through kukhona lokho esikwenzileyo then ngokubona kwami it was a step ahead kwi-MRP as time goes ngibona ingathi abantu abaningi sebeyazi i-MRP njalo lapho esiyakhona ngibonani kusasa lethu seliqhakazi
Linye ilunga le MRP unkosazana Sakhile Nkomo yena uthi ibandla alizange libe lethuba elihle lokukhankasa evumelana loNdebele
isikhathi sokukampena zange sisitholi sibe silesikhathi esincane ama resources ebesichayelela amaphepha bengakhanye ubalot kunye abantu bakithi abarejistanga vele baningi abangarejistanga lama youth labo mbonile ukuthi ebaphuma ngokuningi sibili but iningi labo bebengarejistanga so I don't think ukuthi saluza as such thina vele sibiyalento entsha angithi it's a new phenomenon so kithi it's actually an advantage ibone ngani vele siyenze lokho ekade sikuhlosile ukuthi sizakwenza and we're still moving ahead we're going on
ibandla leMthwakazi Republic Party lathola amavoti kodwa hatshi abapha izihlalo edalele ephalamende lekhansili bethi yibo kube lithuba elihle njalo injongo yokungena kukhetho bayifezile loba nje ukhetho belungacaci isandla sebutho lombhuqazi wegugurawundi siyavela ngoba iningi labantu bebengabhaliselanga ukuvota komthwakazi ngimele istudio 7 yobulawayo
ngingu-Anastasia Ndlovu
yebo mthwaka komuhle Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kwephula inhliziyo okwenzakala ekhaya. Abaqoqele Studio 7 bathi kuyamangalisa okwethulwe yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa. Abanye bakhala ngokuthi umanyano weMDC Alliance wakumele ukuthi uhlangane labanye amabandla babumbe okungani kuqinile ukwenzela ukuthi banqobe kukhetho lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mkhululini Ndabambi ohlala kwele Melika.
Inews ebeziphuma zivele ekhaya bezingatshengisela ukuthi isimo sokhetho lolu kubona singaphi. Besibona kugcwele vele ama-support anti bonke sebaqamukelana bayodividana so vele basebentshintshana futhi sobe sesingakwazi ukuthi ukuba yiphi isayidi eqinileyo kumbe njalo engani elowubele.
Nxa sikhangela kodwa siyabona ukuthi kathesi emthethwandaba kuludaba lolu oluhanjiswe umnumzana Nelson Jamisa sithi uqiliwe pho ke le nxa lingapha ediaspora likubona njani khonoko, ubonani vele kungaphumani?
Yazi iqiniso, mina ngibele aphathi okuthi angisalandelanga njengenjayelo njengakwezinye insuku. Siyabona sibili ukuthi awuchamisa rathule case, siyabona amavidiyo beseqa bethi 98, 99, 300. Okunye khona nje sikubona sekuphuma khathesi, kodwa kunzima ukuthi sithi ngokuchamisa nti leyo wacila umakhubi. Utswangirela wachinga wangxoze yaphointe odeputy wabangu-7. So sokuphunga ufuqelwana uMnangagwa layo besanda ukungena abantu labo besathabela ukuthi umgabo usanda ukuphuma. Lakho ukuthi sibone ukuthi undodelwane bengathathela omunye ahlale i-3-4 months zona ezebe sekuqhubele uChamisa umfana nalo layo. Vele bekukhanya i-seriousness loba nje ilizwe bese luku-election footing. Sibona nje mina angizange i-vibe ukuthi ngitshaywe ngomunye. UChamisa bengani uyakhulu ukukhuluma amapoint nje abantu behleka lani umdala udabengwa la emsekela, kodwa hhayi i-team yakhona layo loba nje siyabe sifuna ukuthi sikhululeke out of izano. UChamisa la simkhangela ukuthi hawu kanti ngifana lawe anti lawe uthathele umakhubi. So hayi akuzange kube siyimelele nje i-case yakhona ukuthi sibone sizwe, kodwa mina sibili kunzima ukuthi ngisupporte isayidi ngoba iZimbabwe sibili esiyifisayo ayikavuyi.
Singathi babantu abambi iZimbabwe ifisayo wena ibuya nini?
Ibuya nini? Hayi ngabe ngilamathambo akhona ngabe ngiyawachaya sibili dube. Lami ngiye ngutshela i-good news sibili, ngutshela ukuthi simelele ngale date, kodwa ngendlela insoro yakhona edlalwayo uyabona umgabi wathiya enze ezinye izinto kwathiwa ama-British khathesi ngikhona sesibona nti sesibona ukubana babe sidlala njani. Loko umgabi sesitshela ukuthi ama-British akwenzayo thina sesibona yena labo Mnangagwa laboshiri bona labo labochiwenga abayibo ababesihlukumeza, kodwa yibo namhla sebesibuza sebesithi lwana nguye wayengayisuye. Ivele kule psychologically disile kuzeni khonapho ukuthi kunzima ukuthi udumele and hug your former oppressor ngokukhuphelwa nomunye oppressor. Hayi iZimbabwe ingxenye umlimo ngelinye ilanga uzaphunguke ukwengula nje iyezi leli eliphungu sihlalela, ngoba ikakhulu thina besindebeleni hayi kungangcono sicabanga ukuthi mbe sibambane ngcono ngoba siphungu ndawo zonke futhi.
Ye, nxa sikhuluma ngokonoko usibile kwabantu besindebeleni siyabona ukuthi Mthokazi kuyazamazama lapha lalapha betshaya umkhankaso othize, kodwa ke kwenyanzana abantu abazange bebavotele. Kwini ungabe kwenze ukuthi bengavotelwa?
Anti bona uma usithi abantu kabavotelanga you are assuming kubana ivoti yakhona iyo sibili eyiyo.
Ye.
Ye. So uma ubekubalwa angeke sazi ukuba ubevala okuyikho, njengoba besithi bona kade bevala besithi 99, 300. So uzathi wena uMthokazi kavotanga, thina vele sake sabona ngaphi umbani wakithi obekhona okwaziwa ukuthi abantu bakithi kabavotanga? Weni umbuzo wakho assumes ukuba bonke bekulevel of which asingakubona eZimbabwe. Njona ukusisho ukuthi iZimbabwe intsha eyabuya nini?
Ngathi bachaye ufecha wabo phezu kweMthokazi.
ayi kube yona lawo njengejournalist yabona angeke ngakufaka ukuposition ukuthi ngithi lawo uyabona ukuthi nguvumise kodwa sivela kwela kithi lapho abantu bakithi umbono ngoba uma ubala usizwa ihistory yabafana nabancane abangemva kwethu ngoba kule 37 years that's two generations plus kule inye ngale le inye ngapha of abafundiswayo nxa so usizwa ihistory from abafana abancane laba bayivalayo kuma history book la matsha uhle ubone exactly what has been done to that country and the abantu bakithi laba ababegijinyiswa abanye bethengisana khathesi sebefucelane ngane badabukana ngapha omjuru seselamkakhe amazipra kuthiwa yi-unity but badubeka kabala ama-property imali abayifakayo ngaba bazwele phela I mean asiboneni into ezilengqondo ezasikhulula umqondo things that will heal us psychologically let us see njengesizwe njengelizwe ukuthi amaNdebele hhayi ukuthi aqiliwe yabantu bakithi kade asikabi where we can say ukuthi i-politics yakithi is mature abantu bakithi they are probably smart enough to ukuthi bebona ukuthi lapha i-politics kungcono ngileyo phela mfitin william you know abhadalwe imali ya-campaign ami abhadale but ukuthi singathi kulo muntu who's really convinced with what they espouse ukuthi bethi i-party yabo really is on a clean platform mina ngakubona it
umkhululi ndabambi isizalwane sezimbabwe esihlala emelika sixoxelaye ese-indiana inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zezimbabwe ezihlala ebhilitani besemcimbini wezimbabwe first owenziwa mnyaka yonke ojabulelwa kakhulu ngabantu ake sizwe uyezwa sitshisa sibanda esizetulela lolo daba
umcimbi lo uhlezi ukhangelelwe ngabaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa njalo abantu bahamba kuwe bezimuli unkosazana abuzisiwe emhlanga ngomunye okhulise kakhulu kumcimbi le ngomgqibelo odlulileyo
ha bekumnandi okunye kuphithizela abantu kade befika inkulungwane ezinhlanu abantu bevelela abanye bevelela eManchester abanye eScotland abanye eLeeds abanye khona eLondon ezindaweni ezihlukeneyo bebuyela emuli zabo ngobuningi babo kugidwa ama-DJs kade khona lalaba abathengisa into zabo ama-stores bekukhona
abahlabeleli abalodumo umculi wesungura usolutshimbedu kunye lomculi we-dancehall ukhila t ngabanye abahlabeleli abajabulise abantu kulumcimbi we-zimfest umnumzana kenneth mangena uthi kajabulanga ngalo mcimbi ngoba ubona kule nketa betshabi ngokungafakwa abaculi abacula ezinye izindimi ngaphandle kolimi lwesishona
iyasidanisa kakhulu ibigcwele sibili kukuhle bedlala abantu kodwa kudanise kakhulu ukuthi bonke abadlali bebebuye bevelela kundawonye kuhlangothi lunye umhlobo munye wabantu asisazi ukuthi kati manje iZimbabwe festival leyo ayisahlanganisi yini eminye imihlobo ayisahlanganisi yini ezinye izindawo sokumele abantu bangoba bavele ku-one ndawo na
unkosikazi Fikile Dube ngomunye ongaphathekanga ngabahlabeleli kuleyo ndawo lo tshwala bona waphelayo wasala ewomile
ngikholisa ukubona abangani bami engangabagcina kudala abaningi bakhona sisesikolo bekulelanga elihle into encane nje engayithandanga ukuthi ama-drinks aphangisile kuphela utshwala kuphela emasinya and bekungela ama-artists amaningi from other tribes in Zimbabwe
baqolotsha abantu abanye bahlangana bengabantu abacinana kudala kwadliwa kwawoswa inyama kwagidwa konathwa kungabizwa ozwayo kumcimbi weZimfest 2018 imele Studio 7 eLondon ikamera mungu eza Jesus Banda
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke lapho khona. Sike sibone ke ukuthi abantu bathini kulapha ke ku Facebook ukhasi lethu LVOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kwenzeke libe lilalela esilethulela khona lithande pelikhasi LVOA Ndebele. Uze ulithande uyabusilandela kakhulu uze ukuthi siliphakulelani. Namhla kusekuseni sibili kakhulu nyoka sitabanye benu baya emsebenzini khona ngapho ke eZimbabwe khona ngapho ke eSouth Africa leBotswana nendaweni eziningi kakhulu eseAfrika. So ke siyakwazi ukuthi lijaphansi lizama ukuthi liyesebenza. Kodwa nxa lihamba phela kumele lihambe lisilalela ukuthi silethulelani. So kwamanje ke ngiyabona ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abasilandela khona lapha kuFacebook. Omunye wabo nguSunny Boy Gaddafi Moloiswa. Kunjani khona ngapho ke Moloiswa lapho khona? Thina lapha siyaphila uthe halo Dube. Kuzobuya ke uLindelwa Mlotshwa layo uthi halo Dube. Kuzobuya njalo loThandiwe Mlotshwa layo uthi ngikhona. UChacha Mwita layo kuphakathi. UAna Murira layo kuphakathi. Siyathoba kakhulu ukuthi lilathi khona lapha ke sithake sisonkene. Kuzobuya ke uGabriel Msizi Sibanda uthi ngikhona lami Dube khona lapho ungangikhohlwa. Mike Matia Ndlovu lawo uthi khona ye. Ngakubona sibili khona khona lapho ke sihlobo sami. Sibusisiwe Sibanda lomkhululi Mapheli lani lithi halo Dube linjani? Ake sitshele ukuthi phela isimo senu sinjani lapho likhona khona ngapho. Kuzobuya ke uNick Mushonga. Nick Mushonga kunjani lapho khona khona ngapho? Lauthi hello Dube. Teachmon Kanyoka lauthi ngiyalibingelela bafowethu. Evans Kopas Roundi lawo khona khona lapha ke sitikini don't know zincube phela laye ubukele. Kuzobuya ke uSteven Kumbuzi Malaba. Malaba kunjani mfowethu? Uthi ngivuka kanjani Dube? Angalali mfowethu, khona ngihamba ngiyelala nje lapha ke eMelika. Nxa ngikhuluma isikhathi ke ngo-12:56 which means ukuthi sende 4 minutes uthi ngiqeda uhlelo. Ngiqeda lapha ke i-night shift vela lamhla bafowethu labodadewethu. Ngiqeda lapha seyajaphansi ngisendlini. Kuzobuya ke u-Emily Gwindi uthi sabona Dube. Kunjani ke Emily? Kuzobuya njalo lo-Caroline Mbenula la uphakathi. Busani kampofu futhi Mthembo yebo bofinu njani ke mfowethu. Freedom Khoza la uthi ngikhona. Norman Zimani lo Ambrose Mpofu futhi salibonani nami ngikhona bafowethu. Kuzobuya ke uPeter Nadolo la uthi khona. Qiniso Mhlangano Xolani lawe ukhona mfowethu. Kuthi why kulabaculi besishoneni bodwa khonapho ke kuZimfest kuyilizwe nje elibambeneyo. Ya singazi ukuthi bakwenze njani khonobo wathi kuzethulwa ngeza Jesus Banda iqiniso Xolani. Singazi ukuthi kumbe baza kulungisa ngomnyaka ozayo. Trio Dlamini sabona ke mfowethu unjani lapho khona khona ngapho. Kuzobuya lo Cornelius Ntobedzi Mahwa uthi ye linjani siyalwamukela eDubai. Akusitshela ukuthi eDubai khona ngapho kunjani mfowethu kwezithi sizwe ukuthi lisebenza njani. Ngisiphosele phela le number zenu lapho ukuthi sixoxe phela ngaphosela inumber. Siyakhuluma lawe khona ngapho. Senselele 2 minutes ufuna ukubona ozaqalisa ukuthi angene khona ngapho. Sithi ham ham singaqedi phela izindaba. So ngiyabona ke sebili bakhona abanengi. Ukayise Nkazi kaJama uthi lami ngikhona Dube. Faka phela inombolo sixoxe khona ngapho nje 2 minutes. Duduzi Moyo uthi lami ngikhona Dube. Ngiyabona sibili abantu abanengi liyangena lapha ke kuhlelo lethu lesindebele. Ongamelanga likukhohlwe into yodwa. Thandani ikhasi le-VOA Ndebele kuFacebook. Lingalithanda khonapho hawu hawu siyatshona sisonkeni senza konke nje esingakwenza. Kodwa ke phela isikhathi sami sesidliwe ngumangoye lapha sokwamela ukuthi ngibone ukuthi ngiyagqiba uhlelo sibe siyangikhaya abanye lisiye emsebenzini. Mina-ke ngikhonapha-ke emsebenzini. So-ke siyabonga kakhulu ukuthi lijale ukubuya khonapha-ke lizengena uhlelo lilalela ukuthi silethulela indaba ezinjani. Siyakuthakazelela kakhulu konoko. Kuzobuya ke lo Priscilla layo uthi uMtunga Ndlovu uthi halo Dube. Sakubona ke mamtunga unjani lapho khona khona ngapho. Ye lo Precious Gugu Mdluli la uthi lami ngikhona phela Dube. Ngiyakubona sibili. Freedom Khoza usufake inombolo kodwa isikhathi sesiphele mfowethu. Hayi singakehlukani phela uthandi mbone indaba ebezikhokhela lamhlanje. Omele ilizwe lemelika eZimbabwe uthi kunengi okwenzakala kwele Zimbabwe abangakuthandiyo. Kuzobuya njalo ibandla lemthokazi Republic Party elithi okunye okwenza ukuthi banqotshwe ukuthi sokugcwele abantu bokuza khona ngale ke emathebeleleni. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje walivalelisayo ngoKip Stube. Bye bye. sicela iphopho lesibili cha lesibotolo lezo zinjalo siyabonga.